Ya ngiyabonga kakhulu si sesaqede emanikaleni lemasingo kuvikile kuye zabona kungene also kwenye iprovince elungiseleso simelela ukuthi organize department ethungamelwa ngu-honorable Amos Baya isibonisa ubana ke ngevikile indlela esikhamba ngayo yipi kodwa ke engingakutsho ukuthi siyaqhubekela phambi ngenhlelo zokuya ke emaphandle
amapolisa esithi wona lina njengebandla alifuni uwaphathisa ngabakufunayo ukuze benelise ukucubungula udaba lokudutshulwa kwemoda kamongameli. Kungakho liqiniso yilo njalo ungasitshela ukuthi lithini lina ngokucutshungulwa kodaba lolu ngamapholisa?
Ala kungamanga ke akunywe yi-Herald nxa ukuthi abakhulu bamapholisa sakhulumisana labo njalo konke ababekufuna ukubona imota lokubona indawo konke ubana kwahamba njani balakho ukubana imota menjani simo konke balakho emapholiseni njalo simelele ukubana bezokhipha ke iripoti yabo ekugcineni kokucubungula indaba yokutshulwa kwemota kamongameli.